indaba ezisa ubuhlungu indaba eyangisayo ukubana sibona umongameli welizwe eyenza yonke imizamo yokuthi abasakhulayo ngenxa yokuthi imisebenzi ayitholakali elizweni abaqalise awabo amabhizinisi awokuziphilisa. Nanko sokungenela abantu abazafika bahuquluze imali yonke eyabe uqoqwe njalo. Njalo indaba leyi izisa ubuhlungu iyangisa njalo ngokuthi abamabhenki labo sebengenile kona lokwenza okokutshontsha okobusela okungalunganga okobugovu, bevumela ukuthi umuntu oyedwa azathole imali engange-500,000. Khona kwakulohlelo olokuthi umuntu munye ngamunye kumele athole imali mhlawumbe efika ku-$5,000 kuphela. Njalo bethatha amanyathelo wonke wokukhangela ukuthi umuntu lo ulelungelo yini lokuthi athole imali, kusiya ngokuthi wabhala isisekelo sakhe esinjani ku-proposal yakhe. Ngakho-ke lokhu kuyayangisa kakhulu ukuthi sibona lawo ayomabhenki sebesenza lowo mkuba ongalunganga.
Ungathini ngodaba lolu baba Maduma?
Into zezanu sile ezinye zisuka zibe nzima ukuthi uzizwisise, kumbe yikho ukuthi kuzanu i-youth kaba-understand ukuthi ngingasikhuluma nge-youth isikhuluma ngani. Imali le iphuma kwaku-specific kubekiwe ama-conditions wonke abamgceki, kodwa bona baphothe emuva ngale. Angifuni ukusola kakhulu abantu bamabhenki, ngiyakwazi ukuthi bakungela ndlela babengayala ngayo, basuka betshelwe kuphela ukuthi kathesi sokusenziwa so and beyenze njalo. Yonke into le ihlala ngokutho ukuthi into ingafika ezandleni zezami, i-idea iyabe i-right, but i-implementation yangkhona isisuke ilahleke yonke udingisele ukuthi kanti ingisokusuka kuthini. Imali nxa kuthi umuntu kuphiwa umuntu ongaphansi kweminyaka engu-35, kumele kuphiwa abantu abangaphansi kweminyaka engu-35. Sikhuluma i-material south yonke khona la, bakhala abantwana ama-projects ababhalela, nandawo engibadle ngababhalelayo, safake emabhenki a-rejectwa kungela ma-reasons anikiweyo. Wabuya ukhasukuweresi esengu-minister we-youth emathebeni south, wathinga wathi ekazwisisa ukuthi indaba abantwana bemathebeni south bengaphiwanga imali zangkhona yini, ngizakulungisa ngizabiza abantu be-cap ngizecasisa, nanamuhla kabatholanga. Kodwa ungahamba uyelandelela ama-projects angkhona wona kodwa waphiwa abantu aba-under 35, agcwele ezimayini inkalakata zamadoda omama abaphiwa imali zenzana kodwa kuthiwa ngize-youth fund. Into zangkhona really awudingisweli ukuthi kanti kusuka kuthini sizi.
Sizwile njalo ukuthi emat south khona ngapho baba Maduma, kungazani-ke akula muntu atholayo. Baba Ngwenya, kwenziwa kuyini ukuthi amanye ama-province kumbe ngithi ezinye izabelo zingatholi lutho?
Yikho lapha ngisithi mina kuyayangisa ukuthola ukuthi abamabhenki labo sebengena kola umkhuba ongalunganga, ngoba kwakungamelanga kube njalo. I-province le-province yayele ngxenye okumele ithole imali. Ngakho-ke lokhu sesikusolela kubo abamabhenki bona laba abangena kumkhuba lo ongalunganga, ukuthi yibo ababebisela abasakhula ababebuya nama-proposal abo beswela imali. Nampo besiyakupha abantu abalutshwane kuphela imali eningi le kangaka. Ngakho-ke siyakusola kakhulu lokhu ukuthi izinto nxa kungathiwa kazihambe ngendlela enje, kabe kumele ukuthi umuntu onke alandele indlela nalo umkhuba nalo, hathi ukungena kumkhuba obugovu lobusela lo ongalunganga.
Pho-ke kwenziweni lapha baba Maduma, kungalungiswa njani khonokho?
Na uyavuma abantu laba bekweceleni sibonini abantu abazakwazi ukumela izinto njengoba zinjalo. Khona lokuthi uthi emasouth kulabanye abatholayo, ungangena kuma-details angikhona duze, you'll be shocked. Abantu bahamba bayathatha emazini, bayathatha embere ngoba ze-aplayela amaloni ekwanda, baphiwa kodwa bekwanda bengatholi. So uyazi ukulungisa kwangikona, mina ngikwazi ukuthi ngisile kwenziweni. Issue president osokumele ukuthi siyiphosele kuthi namba phela abantu bakho, kwenziwani. Imali le kwalethwa kwathiwa 1,000,000 e-province, emasouth yahuquzwa yaphela kumbe yaphela mbayiphelanga, kodwa esikubona abantwana bemasouth abatholanga. So really ukuthi baza kulungisa bekuthini, hayi nganxa abantu sibatshela nganabi sikhulumele emoyeni nje ukuthi yeyi into kazihambi la.
Ye kumele kwenziweni lapha baba Ngwenya? Nantuduko phela
indaba ekhona ngeyokuthi abantu abathola imali le kumele vele bayibisele, njengalokho kwakukhulunywa ukubana imali le kumele ibuyele ngemva kwe-6 months. Ngakho sesikhangela ukubana kathesi kwenziwe imizamo enzima emkhulu sibile yokulandelela lezo mali zibuyele abasakhulayo bathole imali le, ngoba lokhu besayifuna, lokhu besayidinga. Singakhangela elizweni phela ukutholakala kwemisebenzi lokhu kunzima. Ngakho-ke imali le isafunakala ukuncedisa abasakhulayo le. Engakutsho ukuthi abamabhenki labo bayasiyangisa abasebenzi njengalokhu abakukhangelela ukubana basebenze ngendlela ebalulekileyo. Kathesi umuntu wonke abisele imali le iqhubekele phambili isiza bonke abasakhulayo.
Ungazi ukuthi ibisele imali engokuyibhadala njengobungwenye sagesta siyabe singasolvanga iproblem. Mina umbono wami abantu kababotshwe ukuthi sesibone ukuthi umthetho ngempela sibilizweni nxa sithi sifake umthetho siyawufaka.